asazi ukuthi angekho prepared ngakho yokuyini njengoba bona yibo ababuya ke lama proposals ama amendments lawo. Bona angekho prepared ngakho ukuthi nje sina sesuke safaka lati esikubonayo ukuthi hayi bekusilela kulokho okwakufakwe nguhulumeni. So ke yikho engakutsho ukuthi bekusenzakala kanti kakhulu sina izinto akade sizidinga kazi ziningi kakhulu kade sifuna ukuthi zingeniswe lapha eyakuqala bezidinga ke ukuthi iVeki ibe liqembu sibe sibili elizimele lodwa elingelabani lobani ongalinika umthetho wokuthi yenzani lokho lingayenzi lokho. So ke ifull independence yeVeki ngokunye akade sikudinga okwakuqala kuyindifull independence khonapho ukuthi kulaliyana i-committee okuthiwa i-accreditation committee ebona ngokuthi ngobani abangabuya ukuthi bezo-observe ukhetho. Siyayinanzelela ukuthi i-committee liyana ilama members angu-10, phakathina kwama-members ona lawo angu-10, abangu-6 yizisebenzi zikahulumende, kanti bona bezekhi bangu-4 kuphela. Okutsho ukuthi-ke ngenamba zona lezi esizikhangelayo kutsho ukuthi uhulumende can have their own way ngoba bona baningi ukwedlula abezekhi. Thina-ke esikudingayo ukuthi hhayi nxa kuyikuthi khona sesifuna ukuthi kungena abanye abantu kwi-accreditation committee abangaso bezekhi, kakutsho ukuthi-ke i-opposition layo kufuze ukuthi ibe represented, ibe lama members, ukwenzela ukuthi sibonisane sindawonye sonke ukuthi hhayi lapho kufuze ukuthi kwenzakale yilokho lalokho. Then-ke siyananzelela njalo ukuthi umthetho okhona kathesi uthi wona imithetho yonke ama-regulations angabe efuna ukwenziwa phezu kwama-election kufuze aprove nguminister. Thina sithi as long as uminister elokhe lamandla okuaprova umthetho ophathelane lama-election oyabubunjwe izekhi, then kutsho ukuthi izekhi kayisiyo edecidayo, kutsho ukuthi abawayiwe onguyo decidayo nguminister, kanti uminister siyakwazi ukuthi naye ule bandla alimeleyo.
Manje njengoba kukhanya izikhalazo lezi ziziningi kangaka, sona isikhathi sokhetho sesisondele, libona ungani kuzayeneliseka na ukuthi kufezeke lokhu ilanga lokhetho lingakafiki?
Umnangagwa lo hulumende wakhe wamabutho kabala option. Kufuze lokho bekwenze nxa kuye ukuthi befuna ukuthi khona kube lokhetho oluyayenza ukuthi uhulumende wabo abe nguhulumende osemthethweni. Ngiyakholwa ukuthi labo bayafisa ukuthi lolo khetho lube khona and lube lukhetho olu-free, fair and credit. So-ke ngoba nxa bangayela ukwenza njalo kutsho ukuthi siyabe silokhu siyaqhubekela phambili sililizwe elilokhu likhokhelelwa nguhulumende owangena ngodlame, owangena ngekhulu. So ngiyabona-ke ngiyakholwa ukuthi labo abakufuni khona lokho. So njengoba bengakufuni, hayi i-issue yesikhathi, amboni mina ukuthi isikhathi singavimbela ukuthi lokho kulungisiswe.